Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-20 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba nomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe semaNdebeleni.
IMathebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi. Lokho siyaziqhenya ngebhetshu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bake kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe Senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba ekhoti kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate, akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba eParliament President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu, ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August iCCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi ayemangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezinto eziningi. Sanqoba kunjalo. ICCC soka tesi sebebona ngantu asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axothe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election but kunjalo nje sanqoba so hi whatever the verdict is kusasa hi tina silandaba lakho lokho tina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona ngapha kweMelika. Ngolunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle enhlanganiso ezizimeleyo civic society okumele ibe i watchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civic society yiphi i opposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema civic society ngabe esewathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sase ku space civic society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama edale leParliament alomcoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala ngeinclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathe sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo 2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo okhetho ibe ilingane kuthiwa i-level playing field. Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebegijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election, badliwa futhi ama-election angikhona. Ngabaqedwe lapho babangumsindo batoyitoya babulalisa abantu, baqhubeka futhi kunjalo. Lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina kuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi, kuzaba lolokhetho futhi oluzaba lokusola lokukhonona.
Kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani.
Ama observer mission aqakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani. Babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu liyigide kanje, kube lesigwenxa laphana kwaba mnandi laphiyana, isigcamu kube ngubani, igabazi kwaba ngubani. Kodwa into endithanda ukuyicebisa abalaleli, singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician. Akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho. I-observer mission ngama-observer, u-observer kutsho umuntu obukelayo nje, a-observe, abhale phansi, abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule. Ama-recommendation lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubona ukukhulunywa ngamapolitician abanye lapha abe opposition besibonisa dakhi iza ithe ama election abe rongo kakuza izabuya izothatha over irun ama election disbandizeke. Ngamanga balaleli, babe belitshela amanga amapolitician bevala izigamba zabo zokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho, behluleka ukulungisa izinto zabo leparty zabo, bese besitshela amanga.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukungahlaliseki kwebandla eliphikisayo LCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli, ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi yibo ababulala abantu, akunakuthini. Hayi, laba basambuluza besayisapota bakhumbula ukuthi phela nje waye kuthiwa bulalana abantu bakini, nalo muntu obabulalisa abantu asowalizimbabwe. Nangakwangowezambia, ngowezambia lo muntu othi abantu abafe kangaka uyazivela kanasihlobo ezimbabwe kancenge imoto, kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo. Siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni ezimbabwe manje, those are foreigners. That is why besidla umnotho wezimbabwe engathiwa mhlawumbe vele abawucabangele. Abantwana bezimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe, bayafa bafele ezindleleni. After all, uzumuntu ekhuluma udoto wakhe siya, kodwa ayikho into engapheliyo. USmith wayeyalile the yena, hayi akula mntu omnyama ozabusa la. Kodwa 15 years Mgabe wayesesikhundleni, loyo Mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu, namhlanje sihamba phezu kwakhe. Kuyafana naye nalokho sabathume sathi hey nyika hey noti nogazilwa ndebeni bayo, wayengayigazela kibe Zambia naye kungekudala. Ngishizano naye sasala sibala ukuthi kwaye kwaba
kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanje nakanje nakanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubone laba bazoyapi nabantu ababa kumele sale sibone sibone isuthi ngibo kukuphi ku 10 foot ela eZimbabwe
Studio 7 Studio 7 Studio 7 ngihlala ngibuza lapho ukuthi kanti vele ama message abalwa abantu abanjani ngiyafisa ukuba muntu kodwa ngenxa wesikhathi so esisiphiwayo kuba nzima ngicela ukubuza ukuthi kanti njengoba iZANU PF yagaranti ukuthi umuntu ole 75 years 65 usiyaphezulu semuntu omdala kumele aretire kanti bona waye bengaretire bashile abantu labo ngoba i-65 years ipentsheniya kanti u-presidential akulamapentsheniya yini bona bekubika ngokuthi kulamapentsheniya
lokho vele izifiso zenu kodwa ngeke kwaphuma engamayiphuma ushiya la abazukulu eshiye batrainile lapho ngeke liphumelele amasosha wonke ngakithi esishoneni vele linibackup yeninzima otherwise uma kuphuma ishona esikhundleni sibeke elinye futhi asiphumizwe kudaro thina vele asiqala siphume asiqali ma uchiyo ngephuma lo mnanga kwabachiya abanye babekubona lo mgabe waphuma kwabeka umnanga vengeke sihlale singebele esihlalweni ngizabolela egoli ngibantu esebenza egoli
kwayena lo phugeni manje useqala ukuyibona le nto leyo ukuthi kamuntu waqala ethi khona urecola kwabulawayo yedisendat wabona ngasekeeper of peace drewasbata nango ngisesiyarale manje seqala ukurecola iharale umuntu ongarecola abantu bezefika 100 something lokhu erecola akazwakali ukuthi sizathu sakho yikwini lola esesehluleka manje khulumela sesithi hey this and that yeka bengakakhulumela hey angazi hey useqawulo ke story opposition uyisola no opposition yena kunguyo wathi khona isikhulumeli ukukhulumela ukuthi khona lilungisa izinto kobulawayo nakho selisiyarare manje funani arare wena phukeni wena ngomelo tshela abantu ukuthi funani arare ngirikhole arare lifunani selifunani uphinde ukusibandla lomkhiphela into omeli tshela abantu lale ngoba kugcineni into le ngizayibona ukuthi khona lidlala ngabantu wena phukeni wena wena lo chaba ngolongthu ngiyabonga ngumasenga ngilapha kobulawa iphumule emadokini
yes bingelele enkundleni ye wasakazi zahlala sikhuluma ngokusikhathazayo uchabangu akulanto onceda ngayo abantu bakamthwakazi wakhona abanye abafowethu abantu bakamthwakazi abacabanga ukuthi ma umuntu kamthwakazi ufanele ulandele umbhedo kachabangu lokhalipan phukeni umbhedo yonke lento abayenzayo ingeke isincede thina sengabantu bakamthwakazi ukhalipulo kuzeni uchabangu manje ngabheka abantu abafakileyo manje lapha ama-candidates akhe bonke ngabantu ababuya lempumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho okwenzileyo uchabangu ucatshe ngemva ezenza ngathi i-opposition abakhalipan phukeni kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabomanzura abadiliza badiliza MDC khona manje uhleli umanzura udla imali zakhe sikhuluma kanje nje ulokhuzeni inkulumo kachabangu yayizwa nje ukuthi ngumuntu osuthiwe kuyisene lokana akusisi ndawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu yinto endala akuyona into entsha siyeze omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya egoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqinisweni CCC ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi ukuthi libuye leplani entsha hlakaniphani isindebela stoliwa
Studio 7 salibonani basakazi labalalela angisalazi bengisekhaya ngephumula ngisuke ngabe elizweni leSouth Africa nkosiyami ngiyekhampe lakugodla mnyama mahlaba ayithwale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBite Bridge siyabonga phela umgwaqo weBite Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinkson Ya ikona lapho kusekufe khona. Kusele nje ukuthi balungise lapha lapha kodwa kusuke Bite Bridge siyafike West. Hayi, bawulungisa shem, bawulungisa. Ye labalaleli abahamba ngapha abasebenza umgwaqo lo Bite Bridge bangangifakazela. Bawulungisa impela. Siyabonga laphana, siyabonga umbe ngukansela umbe ngumeya. Siyabonga impela bawulungise impela ube right ngumgwaqo ofaka kakhulu imali yalo. Hayi singagcekini kakhulu. And then idorobho lakithi. Hayi ayi ayi bumper to bumper kudayiseni. Hayi idorobho lakithi la kobulo hayi lingcolile shem, lingcolile. Aya labantu abadayisa akusela ndawo ukuhamba. Ha abantu bempumalanga laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami kodwa thixo seGeorge Cook siyabonga balaleli labasakazi amen.
Studio 7 hayi sicela nathi ama audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezo ishabango lona njengoba ethi nguyumabhalani we triple C ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashiwo ngokuthi hhayi laba balungela ngokungena laba balungela ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa izano le nayo sengozoshabango so yikuthi nayo abantu be-triple C kushuthi kahle kahle usengozoshabango usethethe iphathi singeyakhe usesenza the way afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengo uchaba angibonge hayi mina uthobela la
ngiyilela lonke bantu besitudiyo 7 siyaphila lonke bantu bamukhomo hayi lapha mina ndenze ukubuzo olundo ukuthi ngichaba ukuzwa mulo angazi kumbe kwaba kwavela khona ukuthi umntwana ekhuluma lo sebhuti ethengisa inkomo yami uyisengakwazi ukuchaba ko na usehamba ekhansela abantu engakanga wakhuluma lo mnikazi womuntu ombusa umusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lana laba abantu abangibabakhansela abantu ungathi umuntu engaso wakho uyemthatha umfake ebantwini betaka bamkhansele wena uvumela la ungakawahlangana lo wakho ngokuphethe wakuzalayo uyinkinga yena chabango lo inkinga lo bhuku wakhe enkulu bafuna ukuyenza izifunda zabo bebe yibo ababonakala ngani bangcono cela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudiliza abanye abantu anxaye benemali abayiphiwe amamiliyoni nalayelo i-gold mafia esebenze i-gold mafia yabo le yacela loku bantwanithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMatabeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika yesizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxele mbongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyakhumbula ukuthi abantu bayananza lokho umuntu abe kwenza. Ngiyake ngikwenza umuntu wesintwini ngiyela kithi. Kukhona okunye engingakwenza kungaphambilini okuthiwa imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School. Kodwa-ke futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa lekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinye kuthiwa yi-Christ Hospital esisasesendlen ngoba kule okuthiwa yi-low cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babesifanele ukuthi ba-vulnerable ibahambe ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke
Umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco umnomzana Philani Ncube uphawula ngalolu daba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha iadvert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona besesikhangelele ukuthi banikwe lawo ma-awards base beresponda labo abaresponday. Injongo yethu ngiyokuvuselela lokugcina amasiko kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bazi imvelaphi ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama-cultural players akhona kulolu hlangothi lethu lwangapha eMathebeleni. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngaphi kumbe ngaphi elali engasithinta ukuze asiphe khona lokhu alakho okwenzela ukuqhubeke ngalolu hlelo. Lapha uma besibuya kuma-trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupha lezi mali zangkhona basilungisele amalokhu zena ama-trophies and vele besingelawo.
U-Esther Sibanda uhlabela umculo wemaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu. Ngomunye othole lesi isicoco.
Livengelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. Sokuyisicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMathebeleland Award ukungijabulisile impela msakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi kuneminye imicimbi esiyihlelayo eyi-2 December. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizama ukuphakamisa iflag yakithi enkayi izama ukukhuphuka nayifane nakwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
isikhathi yiso esesidliwe ngumango ye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande